Into enkulu esikhangelele kusasa yindaba ye-exchange rate ye-bond ne-US dollar kuyo i-reference currency esiyisebenzisayo. Ngoba uhulumente isikhathi eside ubelokhu esithi i-bond liyi-one is one le-US dollar. Ikanti nxa sikhangele kwezomumo economy akunganjalo. So sikhangele ukuthi kusasa ibhange elikhulu liza ku-officializa ngempela ukuthi i-dollar alilingani le-bond, i-dollar lilamandla ukudlula i-bond. Nxa sikukhangelele siyasikhangele ukuthi engakuqala ethi idola elilodwa lingabe lilinga lamabhondi amathathu le-50 cents or lamabhondi amathathu le-70 cents. Yikho lapho esikukhangeleleyo. Njalo sikukhangelele ukuthi yena esenze njalo uzavala indlela yokuthi imali esithi foreign currency iyangena emabhenki ku-formal system, ku-banking system. Sakhangele ukuthi kufuze afake ama-measures azayenza kube le-confidence ku-banking system, ikakhulu kuma-nostro accounts lawa ase-US ebambana i-US dollar ngalesi sikhathi. Njalo nxa sikhangele khonapho yokubana kuzashinisa indlela lapho esesiya khona towards i-iroc i-currency ebuyayo ukuthi yabe isiya ngapho.
Imali entsha le okhuluma ngayo awuboni luphatha loludaba kusasa uMangutsha?
Nxa sikhangele ukuthi ngama-economic fundamentals, macroeconomic fundamentals, akabe stable ukuthi silethe i-currency singathi i-currency yethu ngalesi sikhathi. Yikho siya kuthi i-economical suicide ukuthi alethe izimdola kusasa. Angaluphatha nje kutshengisa ukuthi ngenyanga ezithize ngoma umnyaka okhangeleyo singaba le-currency yethu njengoba kuyikuthiwo nguminister we-finance uBaba Mthuli ukuthi siyakuyile nayo indlela. But nxa sikhangele ukuthi ngaluthi fahla athi kusasiseleta, hayi ayisiyo into esingayikhangelela njengama-economist ukuthi yinto engayenzakala ngoba into eziningi azikaqondi kusitshengisa ukuthi senze sibe le-currency lethu.